Umbiko kahulumende wokuthi izisebenzi zakhe zizathola ibonus yazo ngombimbitho omnyaka ozayo usowamukelwe ngokuthikaza ngezinye izisebenzi ezithi uhulumende uzama ukuzihuga ngemali le phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU, umnumzana Japhet Moyo uthi izisebenzi zikahulumende bezivele zikhangelele ukuthi leli holo liyeza, kodwa obekungazakali ukuthi uzenelisa yini ukubhadala ngesikhathi leso asikhulumayo.
Nxa ama-civil servants angaswela iholo, aswela ibonuses, leli lizwe lingadilika. Singabona nje sokuaffecta ku private sector. Because uhulumende yikho lapha abantu abashuwadi ukuthi kupheleni kwenyanga bayathola iholo. So ukuze i-economy nje khanye ihamba ikuthi ama-civil servants athole iholo lawo. Nxa bezathola le bonus kutsho ukuthi kuzayenza ukuthi umkhonomi wethu ube ukuhamba amakhampani angazali.
Ingcwethi ecubungela izomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi uhulumende ukhanya ethembe ukuthola imali evela kumithelo ebhadalwa ngamankampani ekupheleni komnyaka.
Kuzaba nzima sibele ukuthi uhulumende athole imali, kodwa uyabe sifuna ukuthi abantu bengakhalali imisebenzi kathesi. Yikho asethembise bonus next year. Asikhumbele njalo ukuthi next year wo umnyaka wokhetho, so uhulumende uyazama ukuthi abe nje ngohulumende oqoqekileyo, kodwa akubona ukuthi uzasebenza nxa kuyukuthi i-economy izaqhubeka ngendlela eyiyo khathesi. Angiboni kwenzakala nxa sikhangele into ingathi on the ground khathesi. Uhulumende ulama-backlog ento eziningi ezinjengama-medical aid nokunye angakubhadaliyo ezikwaziyo thina. Ukuthi nxa sikhangele ukuthi uFebruary next year uyabe ekhangele ukuthi kuzaba nemali ngo-December no-January amakhampani ebhadali end of year corporate tax yawo.
Enye njalo ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi iholo lebhonase lilakho ukungaphiwa izisebenzi ngesikhathi esikhulunywayo ngoba uhulumende efuna imali yokuqhuba ukhetho.
Abasoze bayijole ngoba khathi ezibele ngantsho bayagalagala. Uthina Masa yena wayefuna ukwenza i-rationalization ukuqunta labantu abangelamsebenzi abawenza uhulumende, kodwa indlano efiyala imali yakhona bayebezise ngaphi ngoba owakathesi akula mali ye antsho besiyazi ukuthi umgaba wathi kwantshontshwa i-15 billion imali ikhona, yikho bethenga izimota zokukhankasa bazayizisa abantu bezana ukuphefu mfozi nxa bedinga imali yokukhankasa lokuthenga amavoti. Iyasizakala
inani lezisebenzi zikahulumende elikhangelele libhonasi lifika inkulungwane ezingamakhulu amabili i-200,000. Izisebenzi lezi zithola iholo elifika kumabhiliyoni amathathu ngomnyaka.